amavuko zehlobo lamukela ngenjabulo enkulu ku studio 7 ngolesihlanu mhla ka 25 Ntulikazi 2019. Ngupraxitus Jeremiah endabeni zethu lamhlanje.
Kulabantu esibabekileyo ukuthi basebenze bayenze imisebenzi sokugcina lokulondoloza lokukhokhela abantu, kodwa bona bathona bebengisana bebangisana bephakathi kunokuthi balungise amanyala lesikhubekiso ezikhona elizweni lakithi.
Kambe ingxabangxoza esedolobheni lakobulawayo ingaba ngeyokuchasana ngemihlobo, ukuxabana phakathi kwebandla le-MDC kumbe imisebenzi yenkohlakalo.
In the arts industry, be it uthi ezokuhlabela, ukugida, ama poems or anything, just anything in the arts industry. So we discuss ukuthi kwakhona ama problems ahlangana labafazi abaku arts industry wapi, njalo singadila lawo njani, singawalungisa njani.
Abesifazana bakumsebenzi we-arts basungule uhlelo lokuhlangana nyanga zonke ngolwesithathu eHarare abalubiza ngokuthi yi-Women Crush Wednesday. Inani labamakolishi emfundo yaphezulu lamayunivesithi emazweni omhlaba atshiyeneyo bakhanya besiza eZimbabwe ngobuningi lenhlelo zabo zokukhankasa kwabangaba lesifiso sokuyafunda khona. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umumo wakobulawayo lokungakazakali ukuthi uzaphetha ngani, nanku le commission yathunyelwa kulelo dolobho kuyakwenza ukuphenyo lokuthi ingakatsho lutho ukuthi itholene. Ingxabangxoza iqale ngokuxotshwa kukamabhalane omkhulu kukhansili uTown Clerk Mnumzana Christopher Dube ngumsekeli kaMeya Mnumzana Tinashe Gambarami. Iqine singasazwisiseki ukuba yikufuthelana na phakathi kwebandla le-MDC, yikuxasana kwemihlobo kumbe yimisebenzi yenkohlakalo. Kube lokutshengisela kwabantu bakobulawayo, abanye abantu besekela uDube abezokholwa khona bona bathini ngokwenzakalayo kobulawayo. UChris Kande ube lethuba lokuxoxa lomfundisi Raymond wakobulawayo ukuba aphe imbono yakhe ngokwenzakalayo kuleli dolobho.
Kuhlangene mnumzane, izinto lezi mana ngikuphumela egcekeni. Kulokonakala okukhona emhlabeni, kumbe elizweni lakithi, amagethi, amanzi, imisebenzi, yonke into vele akula kayitholakali. Kulabantu esibabekileyo ukuthi basebenze bayenze imisebenzi sokugcina lokulondoloza lokukhokhela abantu, kodwa bona bathona bebengisana bebangisana bephakathi kunokuthi balungise amanyala lesikhubekiso ezikhona elizweni lakithi. Akula nto noma eyodwa abangasithela ngayo ukuthi sizama ukulungisa izinto ngalindlela, kodwa bona bayabangisana bephakathi kunokuthi balungise ilizwe lakithi. So laba bantu vele bona balanda izikhundla bona ngokwabo. Thina sesingenela sibona kungani vele kule tribalism, kulani bonke bangisikhundla khonapha. Le corruption yangikhona ikhona, bayafuna ukukhaphula labo phakathi khonapha. Thina sesitona sibangisana ngoba sesithi hey lo liNdebele, hey lo liShona, kathi yena lo even xa umuntu ebhambanisile akula ndlela yini abangasithatha ukulungisa izinto zabo eziyabe ziphambanisekile ngaphakathi. Indaba befuna ukuphuma phandle ukuthi basithengise thina ukuthi kulezinto abazenzayo, indaba bengazilungise khonapha. Abala ndlela ezokulungisa ngazo izinto kusithi kanti.
Manje kuthiweni uZulu wakobulawayo leZimbabwe jikelele athini ngodaba lona?
Hayi, vele siyadana vele thina, kuyasicaphula lokhu ngoba abaningi vele abasozi bakwazi ukuthi i-tribalism yini kumbe i-corruption yini. Wonke umuntu vele is right to interpret it the way they want, ngoba vele akucaci ukuthi kuyinokwenzakalani. Akula mthetho yini esithi kanti ukuthi nxa umuntu esephambanisile kuyalandelwa ukuthi kuhamba kusuka lapha kusiya laphana kusiya lapha. Indaba engakulandeleli abanye bonke bebethule isithi kanti yonke ithule, thina aba esingaphandle yitho esikhulumayo bona bendaba engakhulumi.
Manje lokhu abafuna kwenziwe abanye ukuthi kususwe amakhansila kufakwe i-commission, ubona ungani kunganceda yini?
Ngaba yisituda vele bengazazi izinto abazenzeka, kumele baphume ngoba kumele bathengisele vele ukuthi bayazazi izinto abazenzayo. Le mthetho ye-city council according to the constitution of Bulawayo city council ukuthi ithini babe ngayazi vele bayenza amanyala kumele baphume vele vele abathengisele mnumzana kumele basitshengise ukuthi khona ngabakhokheli esibafakileyo ukuthi bayenze umsebenzi bonke nxa bengakwanisi ukwenza umsebenzi kabaphume vele bafuna vele ukusebenzisa i-city council ukuthi babalwe bathengisele vele ama-problems abo why thina siyayazi i-city council yakobulawayo kwakuyi-city council vele ezayo esegqekeni ukuthi yawina vele various accolades ukuthi khona bayasebenza nothi khonokho abakwenzayo kathesi lokhu idolobho lethu belihlanzekile likhokhelwa sibili i-corruption leyi ingekho vele it was very very limited because thina njengabantu vele umuntu wonke is corrupt we have to accept that but okwenzakalayo kathesi vele angikubone mina ukuthi kungasisiza thina akusize lutho vele kathesi esibela mana ngikuphumela egcekeni kathesi kule government elizweni lakithi ezanu-p f silama-problems leyi i-city council nge-m d c silama-problems so what's the difference ongcono ngubani khonapho ngabona abantu be-m d c yona m d c as a party bengakwanisi ukulungisa lezi zinto bebangele i-problem kobulawayo because of i-party yabo yiyole ama-problems labo kumele baphume engcono ezingafaka abantu bangasebenza lama-political parties
Loge bekungumfundisi uRaymond wakobulawayo ixoxa lo Chris Gande owe Studio 7. Abesifazane abakumsebenzi weart ongaba ngokudweba kumbe ukucula weart basungule uhlelo lokuhlangana nyanga zonke ngolwesithathu eHarare abalubiza ngokuthi yi-Women Crush Wednesday bejonge ukukhuthazana ukuphatheka kwabesifazane kweze-art becebisana kunhlupho abahlangana lazo kulomsebenzi intatheli zendaba yethu ye-Studio 7 uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba
lo mhlangano wenzelwe eJason Mpepho Little Theatre Harare phansi kwenhlanganiso yePatime Trust. Umqondisi wale mhlanganiso uSandra Mpofu uthi limhlangano iza kwenziwa kanye ngenyanga.
Nasingudiscussa ama issues akhangelane labesifazana like in the arts industry be it ukuthi yenza ukuhlabela, ukugida, ama poems or anything just anything in the arts industry. So discuss ukuthi kwakona ama problems ahlangana labafazi abaku arts industry wapi njalo singadile lawo njani singawalungisa njani.
Uqhubeke ethi kuyadingakala ukuba abesilisa labo bephatheke yikho limbuthano lemidlalo ibahlanganisela labo ukuze babe yingxenye yokulungisisa okungaba kuphosiseka. UKedrick Keke Msongelwa osemsebenzini owe-theatre art uthi kuqakathekile ukuba abesifazane bengathiwa phandle kulomsebenzi.
Asingeke sisebenze sodwa like take for example ku-theatre mina angikaboni like u-director ungumfazi. And it's good because they have balama stories abo that they want to tell abantu ngale and them they can tell them bengatshela ngcono abantu kulokuthi kukhulunywe yimi indoda ngikhuluma istories abafazi so kuhle ukuthi sibone abafazi labo bebuya lama stories bebhala ama stories bebuya bezo director the director amadoda and also beyenza lawo ama plays abo bengabafazi bo
Umculi olodumo uEdith Wodonga uthi imbuthano enje banikeza ithuba njengama artists asebelesikhathi besebenza ukuqinisa lokulaya abasacathulayo abazama ukungena kulomsebenzi.
Labo ngoba thina enxa sithula ngethuba lokuthi lapho sasebenza khona siqalisa kube nomuntu othi hayi laphana ungahamba ngaleyana indlela uzathola kule godi uyawela phakathi kwakungela so wawuhamba ufike uwele phakathi uzikhiphe khonapho ukhetha ukuthi uyaqhubeka yini kumbe awuqhubeki phambili ukuhamba.
Wengeze ethi ithuba elinje lihle kakhulu ukuba ebhekane labo mama noma nje induba emsebenzini owe-art zifika la kwabesilisa.
Ama problems esihlangana thina omama emsebenzini wethu maningi and sometimes ingxa yafana labafana but ukuthi thina omama kusuka kube 3 times more so nxa usebenza vele kumele ufake 200% nxa usenza yonke into oyenzayo abantu bakukhangela ukuthi vele kanti umama lo wenzani ungatholakala ungumuntu ongani usewele ngalo komgwaqo so thiwa ntshe liyabona umama banjani
Unkosazana Caroline Maganga, umqondisi emsebenzini we-theatre uthi inhloso yohlelo olwe-Women Crush Wednesdays ikuthuthukisa umsebenzi we-art ukuze abesifazane bengatshiywa phandle kube lithuba njalo lokucebisana nyanga zonke ngendlela zokuzithuthukisa. Abesifazana abakumsebenzi we-art bazahlangana kanye ngenyanga endaweni e-Jason Mpepo Little Theatre. Lo ube ngumhlangano wakuqala ongenwe ngabozomsebenzi owe-art abagoqela utaliro ne-gitari, Kedrick Msongelwa Keke, Edith Wodonga, Kudzai Kudzi Girl, Chimwenje Labanye. Ngimele Studio 7 Harare, ngumak Peter Ntambe.
Zimbabwe, the voice of America.
Ngesikhangele okwamanje eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba eleHerald libika ukubana umkamongameli welizwe unkosikazi Cecilia Mnangagwa uthembisa ukunceda abaswelayo emangweni wetsholotsho kuward 7. Lokhu ukhangelele ukukwenza esebenzisana labenhlanganiso yakhe e-Angel of Hope Foundation. USenator Alice Dube uze emele unkosikazi Mnangagwa ezolalela izikhalazo zezakhamizi zikaward 7 ezimtshele ngenduvo ezigoqela ukuselakala kwamanzi ahlanzekileyo, uncedo lokwelatshwa kanye lokuswela imali zokusungula imisebenzi yokuziphandela. Kuthi ke iphephandaba electronically lona libika ukubana umgcinisihlalo wekomishin ebona ngezokhetho iyeZimbabwe Electoral Commission iZEC uJustice Priscilla Chigumba wethule umbiko othi ukukhethwa kwakwamnumzana uTole Sly Gwana njengomqondisi wezokhetho akula zenkohlakalo phakathi njalo akwephula umthetho. UJustice Chigumba uthi uSly Gwana uleminyaka elishumi lasikhombisa esebenza kwezokhetho, ngakho ke ulalo ulwazi olujulileyo oludingakalayo kulo msebenzi. Uhulumende weMelika ubika ukubana usezavuselela isigwebo sokulengisa labo abavele sebagwetshwa isigwebo sogodo ngemva kokuba eke wama okweminyaka elishumi lasithupha edluleyo 16. Sokukhethwe izibotshwa ezinhlanu ezabulala abantwana ezizaqala zona ukuthathelwa lazo imphefumulo. Izibotshwa ezinhlanu lezi ngabamhlophe abane lonsundu oyedwa abavalelwe ijele elilindwa kanzima eLetterawo esigabeni seIndiana abaleminyaka ephakathi kwengamashumi amathathu lasikhombisa kusiya kwengamashumi ayisithupha lasikhombisa 37 to 67. Laba ngababalisa uDaniel Lee oleminyaka yokuzalwa engamashumi amane lasithupha 46 okhangelelwe ukulengiswa mhla ka 9 Mpalakazi lonyaka, wagwetshwa ngomnyaka 1999 ngemva kokufunyanwa elicala lokubulala umninisitolo umkakhe kanye lendodana yabo eyayileminyaka e-92 e-Arkansas. Kuzoba lo Lesmond Michelle oleminyaka engamashumi amathathu lasikhombisa 37 yena-ke ukhangelelwe ukulengiswa mhlaka Mpalakazi 11 lonyaka. UMichelle wagwetshwa ngomnyaka 2003 ngemva kokufunyanwa elicala lokubulala ugogo owayeleminyaka engamashumi ayisithupha lantathu lomzukulu wakhe oyintombazana owayeleminyaka e-92. Kuzoba lo Wesley Parker oleminyaka engamashumi ayisithupha lasikhombisa 67 yena-ke ukhangelelwe ukulengiswa mhla kaMpalakazi 13 lonyaka ngemva kokufunyanwa elicala lokudlwengula lokubulala intombazana eyayileminyaka elishumi lasithupha 16 eMissouri. Ngaphambilini wayeke wabulala njalo usalukazi owayeleminyaka engamashumi a-92 ngemva komgongoda ngesando. Kuzoba lo Alfred Bourgeois oleminyaka engamashumi amahlanu lanhlanu 55 yena-ke ukhangelelwe ukulengiswa mhlaka zibandlela 13 2020. Wafunyanwa elecala lokubulala umntanakhe oyintombazana owayeleminyaka emibili yokuzalwa. Lo nguye onsundu phakathi kwabamhlophe ozalengiswa kwabahlanu. Owesihlanu nguDustin Honken oleminyaka engamashumi amahlanu lawo lanye 51 yena ke ukhangelele ukulengiswa umhlaka sibandlela 15 2020. Wafunyanwa elicala lokubulala abantu abahlanu esigabeni seIowa, abagoqela abesilisa ababili lo mama labantu abakhe ababele minyaka elishumi lowayele minyaka eyisithupha. Inani labamakolishi emfundo yaphezulu lama-university emazweni womhlaba achiyeneyo bakhanya besiza ngobuningi eZimbabwe lenhlelo zabo zokukhankasa kwabangaba lesifiso sokuyafunda kiwo. Baza bezocebisa ngezifundo ezidingakalayo emhlabeni jikelele ezivulela amathuba achiya izifundi zisenelisa ukuqhatsheka lasemazweni womhlaba. Intetheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Amakolishi la ahlangane lezifundi kundawana ezitshiyene eHarare, Mashonaland East leMashonaland West etshengisa alakho kuzifundo zaphezulu. Umnumzana Alton Wee umela ikolishi leSt Vind University elinikeza izifundo zebiotechnology ledesign yaphezulu ngendleko encwebekayo kuzifundi zeZimbabwe.
Malaysia campus is actually, I would say, is more cheaper compared to going to Australia directly.
Kubantu beZimbabwe kungabanceda kakhulu ukuthi bekhethe ukufunda kukolishi lethu eliseMalaysia ngoba linikeza izifundo ezilohlonzi ngemali ephansi okugoqwa kathathu siqathanisa lelise Australia, kodwa bethola uhlonzi olufanayo, bethola imfundo ye-Australia ebanikeza amathuba emhlabeni jikelele befundele eMalaysia.
Othi abanye abalezi mali zabo balakho ukukhetha ukuthatha iminyaka emibili befunda beseMalaysia bebe sebethatha owodwa beqethisa bese-Australia. Omela ikolishi leVega School of Design and Business eliseGoli ongazixambanga ngegama uthi balamakhosi amaningi awohlonzi lwaphezulu angaphathisa izifundi zeZimbabwe.
Silama higher certificate specializa in creative development, nama higher certificate in photography, nama higher certificate in brand building practice ufana no marketing. Course esiwa ofayo wona ke anceda abantwana ukuthi bazi prepare for a future, ngoba okwamanje some of the courses that are traditional enza ukuthi umuntu angatholi umsebenzi like o specific nxa esengena ku international market.
Unkosikazi Rene Bartlett wekolleji leStanden University elitholakala ePort Alfred eZansi Afrika uthi sebenikeza izifundo zemisebenzi esikhanya ivuka ngobuningi bayo emhlabeni jikelele ukuze izifundi zingakhathali ngokuthola imisebenzi kungaba ngakuliphi ilizwe abalikhethayo.
They're both niche market programs, but also both programs of very fast growing industries. Disasters are growing all around the world, natural disasters, natural
zilezifundo ze hospitality zaphezulu lamahotela omhlaba okuli zinga elithuthukayo, njalo sibe lezifundo ze disaster management ezidingakala kakhulu emhlabeni jikelele. Ingozi zikhanya sezisanda emhlabeni jikelele, amazwe omhlaba esala engasakwazi ukuthi engenzani ewelwa ingozi ezinje kuzikhathi ezichiyeneyo. Ngakho leli lithuba elihle kuzifundi ukuba zithuthuke ziphathise.
Lombukiso yenje ngaphansi kwabeGwala Education Services uhlanganisele amakolishi lama-university avela emazweni ase-Europe afana leScotland, amazwe afana le-Australia, New Zealand, Malaysia, America leZansi Afrika. Waphela kumpela nsonto ungenwa izifundi eziningi esezithathela izifundo phezulu zizama amacebo awamathuba amahle emhlabeni jikelele ngesikhathi ilizwe lokhe lilokusilela kwemisebenzi okukusimo esiphezulu. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Siyabonga ke Peter Ntambe ngalolu daba osinike lona. Okwamanje ke yekela siphe ithuba kubalaleli bethu abeStudio 7 ukuze batsho imibono yabo ngokwenzakala elizweni.
Linjani basakazi beStudio 7? labalaleli be Studio 7. Mina igama ngu Stanley Kugabadela Ncube, mzalwa lapha eNgondo komzijwa Ncube, but ngokuhlala enhlala eSibila eBinga. Esibila ku 4. Ngithi lami mfake okuncane nje. I-government le ekhona angazi abantu abayivotela beyivotela manje ukuthi bathini manje makuso. Because if you really kupukile futhi bayikhuphulile and ibaba bambe as a fuel. Ikhuphukile zonke izinto zizokhuphuka. Iranda lisavunyelwa, iUS dollar lisavunyelwa, ipula lisavunyelwa, sovunyelwa amabhondi. Amabhondi awekho elizweni. Kanti bathi abantu bephile njani vele? Bafuna abantu bephile njani? Ngoba kunjengamanje asikhulumi ngabantu abasebenzayo. Abasebenzayo abasebenzela ihala nje. Wesi abangasebenziyo. Wesi iziphofu ezicela imali esitaradeni. Kanti igati government le injani vele? Abalazwelo, waye bengalazwelo so. Waye bengalazwelo abantu besifa ngalindlela. Kanti sisigcwele emazweni, umhlaba wonke sikhona. Kona akula lizwe kodwa la muntu ongabuye eZimbabwe. Gcwele la sesiyahlupheka. Angazi laba abayivotela ukuthi bathini manje baphakamisa amantsaro abo lawo lama t-shirt la abhale zano besithi fefefefe manje bathi kwenziwe njani ke manje makuso. Kusiyafika uDisemba phela fuel le yabe sikhuphuke maybe kusiyafika ka 10. And kuzoba nzima ukuthi abantu bebuye abavela phandle ngendaba yefuel le. Hayi kunzima shema, angazi ukuthi kwenziweni, angazi ukuthi kwenziweni ngezani. Umbuso lo mbuso lo unzima lo. Ha umbuso lo unzima, angazi. Abavotelayo ukuthi bathini ke bona makuso, orobona bahleli kahle asazi. Nabehleli kahle, hayi siyababongela. Siyababongela.
Amavuko balaleli be Studio 7, ngivusa wena uJongwe, uChris Lontunga okaDube, umthembo sithembayo. Placidus Jeremiah. Hey, madoda, lesi sime sesisekhaya lapha yisimo esibi, isimo esingazange sisibone, njalo isimo abalutshwana abasibonayo ukuthi kulapha izinto soze zihambe kahle. Kambe ngemva kokutsha itoyitoyi yonke liyana lokuriska kuthiwa Mgabe Masgo, kade awutsotsi bayakwazi ukuthi basebenzisa abantu ukubana bagijime. Kuthi hayi babakhipha umgabe kanti bona bafuna i-red carpet le behamba umgabe imihla lemihla. Kambe lake lakubona ngabi, if that is true, ukuthi umuntu ayibiza i-jet fighter kumbe indege ngaseMalaysia kumbe Dubai uyisiza eHarare, leyo ndege icharge nge-hour izofika, ifike imthathe i-distance yokusuka kuphela eHarare yembeke eGweru, that is 20 minutes. Kambe ibhadalwa malini, ibhadalwa ngubani? Ayekuphi ama-helicopter we-army ukuthi isikopokopo nje se-army simthathe o-ED umnangagwa simuthi fair khona eGweru yangikhona ngefere abadume ngayo, rather than ukuthi umuntu ayebiza indege from all the way from Dubai ukuthi isuke ikhona lizomthatha eHarare imuse eGweru umango we-20 minutes. Kambe lake lakubona ngapi? Sazi savelelwa madoda. Nampa labo fuel sokukhwela every day. Abantu bathi bebatshele ukuthi okuyimali lokho elizama ukuthi likufake. Can never compete lamanye ama-currencies. Kwathiwa hhayi izimdola yawo uyazi ne-power. Kuyini khonokho sokusenzakala kathi esifuel sikhwela phose kabili ngelanga kumbe sikhwela almost every week kumbe after every 2 weeks. Bakhulume bathi kungenabona bathatha i-bank rate yabe ikhona ngaleso sikhathi, kanti osokuzima ukuthi iholo lababalisi lalo lingaze la-bank rate wa kuyini. Nxa kuyukuthi ngesikhathi sikamgaba ababalisi babehola u-470 ngobu-$450, why la inga-bank rate wa nge-rate ekhona kanti si-7.5 yona leyo? Kodwa ijuti bagijimela bayi-bank rate nge-7.5, ifuel bayirete nge-7.5, kanti ipay katitsha-ke ipay yama-7.7, why layo ingazi ya-bank rate ngane le irate ekhona? Lokhu yikudlala ngabantu lokho. Lokhu yikudlala ngabantu lokho. Ayikusikazi sidubeke ezimbabhe kanje sile sinciphisa amabhrugu vasi-olte sivala amabhrugu izikhwamba ziphose zithintane ezebhrugwe lendoda emuva. Kukathi ke amadoda wayibonti le yindoda le esiyinqele uyibonti yindoda lethambo. Bonke abantu khalesi ba-ajasta amabhrugwe izikhwama esika-left lesika-right ezivune emuva sezifuna ukuthintana ngenxa yokuvala amabhrugwe. Madoda siyafa ngendlala. Ngusifaso okancubelo okhulumayo.
Hayi njalo balaleli abathandekayo. Eyi laba eZimbabwe laba kusithwele nzima la. Sokuswelekala lo nkulunkulu nje ukuthi angenele ngoba izinto azisabambeki, azisabambeki. Imota ziyadura, ukudla ezitoro kuyadula, impuphu iyadura, yonke into iyadura. So hayi lapha ayi akusela nto enhle la. Ukuthi kumbela abantu bathini nampo lawo amadoda la ukuthi akhulumisane sibone nje ukupho kuvikela abantu nje akazweli bantu amadoda ankhona ukuthi aluba bayahlangana bakhulume ukuze abantu wayethule abantu umthwalo lo wabalawo lo sesipho ngokukhuleka nje ukuthi uNkulunkulu aluba uyangenela nxa uNkulunkulu engangenela nje kubonakala ukuthi kungenzakalani ngoba heyi iZimbabwe kusezeZimbabwe lana esiyaziyo kathi esiZimbabwe vele singamararararararara asisakwazi ukuthi okuyikho kuphi. Hayi kulungile balaleli bathandekayo, mina ngumoyo wemawane.
Hallo balaleli, mina ngusibanda kokobulawayo. Hayi uhulumende lo usehlulekile, abana uhamba ngami nje berizayine bonke, especially umthuli lo mna kakho. Hayi wamasela amakhulu kakhulu elizweni la, bayakhathaza kabalaleli. Ngiyabonga.
Sanibona basakazi ku-Studio 7. Siyabona bathakazi ku-Studio 7, osithandekile Mhlanga nabo Ntumeleni Nkomo, siyanibingelela. Lana ngikhulume ngizama ukuthi ngikhulume ngendaba kaKambarane. UKambarane yinto ayenzile okuxosha uDube ngenkathi uSolomon Mngoni umeya ethethe ilive ayikho right. Ele manje into abayenzayo ayikho right, ijabulisa izitha, izanoPF bayajabula manje labantu be-MDC mabelwa bodwa. Ele manje ziyajabula izitha manje oJoseph Shuma bajabule kakhulu, oJoseph Shuma bajabule kakhulu manje. Sibethola inxeba manje lokungena nabo nabo gawule sebejabulile manje sebasizakele. Kodwa ngiyanicela abantu bakobulawayo ukuthi no, even noma ngabe kunjalo niqhubeke nivotele MDC, ningayeke ukuvotele MDC ngoba yiyo iliqembu elikwazi ukuhlanganisa abantu, yilo le yilo futhi elingabusizwe.
Labo-ke bebekungabalaleli bethu abakastudio 7 besipha imibono yabo.
Owamadinyakhala ngoba ngidabukile, inhliziyo ihlungu ngoba yephukile. Awuwe mdale kari
sebusiubuhlungu umoya wami ungephula inhliziyo ngoba ushiye ngingedwa lala kahle ke sithando sami. Ubuhlungu umoya wami ungephula inhliziyo ngoba nzange mbe nexesha nokuthi goodbye. Ngoba nzange mbe nexesha nokuthi goodbye.
Isikhathi sethu asavuma ukuba siqhubekele phambili lokhu esisonke kulolu hlelo esenza wenza kathesi lami ngothi ngithi goodbye. Sidibaneni sibe lithuba linye ngevikelizayo ekuseni, kodwa-ke ngale ntambama sizodibana njalo kuhlelo lunye. Olivalelisayo uMpraxitus Jeremiah sithi ibe le mpelasonto elichukile.
Mangwana niyakanaka watereri.